Iningi lezimuli zemaphandleni zibikwa zingaqakathekisi ukubeka isikhathi sokuxoxisana lamantombazana ngodaba lokuthomba okudala ukuthi bengehlela yokuba sesikhathini bagcine besebenzisa yiloba yini okulakho ukuphazamisa impilakahle yabo. Usikomisi waseGwanda uMnumzana Thulani Moyo upha umbono wakhe ngodaba lokuthomba.
Ngani sisikele kakhulu isubject abantwana abanelisa ukukhuluma ngayo. Ngakho ngithanda ukubonga amahlangano esizwe wonke aphathekileyo namhlanje lapha ukubana bakhethe umhlangano omkhulu ofana lowa namhlanje icathusane kukubeke egcekeni ukubana umntwana ongutazana uyathomba ngokuthombile ngaleso sikhathi kusesidinga sonke.
Uthi njalo kuyadinga ukuthi obaba labo baphatheke kunhlelo zokuhlanzeka kwabantu ababo lapho besesikhathini ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu akuthathe njengengxenye yempilo.
Imilando sonke singabakhokheli kubana sithunde umntwana oyisifazane ngesikhathi esisikhathelekayo. Lathi kasisali emuva ngomntwana oyisifazane sithi umntwana oyisifazane kathathwe kadonswe angasali emuva abe esesimangeni esingcono.
Lawa mazwi agcizelelwe unkosazana Sinole Inkosi Sibindi olilunga leGwanda Rural District Council.
Uyakhuluma naye umntwana ufonise ukuthi kumele kwenziweni and i-menstrual hygiene siyithathe njengendlela enidinge enzakala emntwaneni oyinkazana kumbe empilo ongumama ehambisana nokuthomba akukunanzeleleyi sineseshe ukuthi bayathola imvuko zabo.
Unkosikazi Nicola Spanda Mkoko wenhlelo zeZimbabwe Health Interventions ZHI uthi abesilisa sekumele baphatheke empilweni zabesifazane.
Umalume kumbe ngubaba engenye umama kakho ungubaba kumele abe lomntwana uyahamba esikhathini akwanise ukuthi amthengele amaphepha azimpepha sithungelele ukuthi inyanzelele ukuthemba njengendlela njengento ekhona.
Unkosazana kuJayi Mpofu eTwins uthi ukwehluleka kwabazali ukuthengela abantu ababo indingeko zokuya esikhathini kubafaka engozini.
Kunezelela ukuthi nxa kuthi umntwana uyazisela lezo ndingeko kuyamkhusa ukuthi awele engozini, engozini yokudlwelula, engozini yokubamba umkhuhlane we-HIV. Yanitsho uzatshayisa nale jaha elizamnika imali yokuthi ayithenga amaphethi ngoba umama udingakala umuntu ekwazi ukuthi ngoba senika idola yephakethi
lanxa iningi lamantombazana lisehluleka ukuthola okudingakalayo nxa besesikhathini inhlanganiso ezizimeleyo ziyabaphathisa kuthi unkosikazi Buhle Benkosi Moyo oyisiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazane.
Umntwana uzawuya ngokwendlela yakhe qelile ngokomfintiso yekuselibona ngathi nenkenzo zokuhlezi laphaa alumelanga usiyelo lowo mntwana siyelo ukuthi kuleyo sihlelo lwezikhona amaza ngokwethu ngofulayo njengalezethosayo bayasincedisa kakhulu ekanapha lakhusine khona bayasincedisa sibili kuprogramu yabo ngamankazana yabona amakhathini sisiza amaningi bekhetha for amantombazana entweni ezinjalo.
Umkhankaso lonyaka we-Menstrual Hygiene Day ugutshwe phansi kwesihloko esithi Making Menstruation a Normal Fact of Life by 2030 uthi uZulu kumele ananzelele ukuthomba njengemvelo yempilo kusafika ku-2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemapati eGwanda South ngu-Albert Ncube.